Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe angomakhelwane aseyekethise imigoqo ye lockdown eZimbabwe, lona lokhu livite imingcele yalo.
South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa ilo mkhuhlane we Delta variant.
Kuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park kobulawayo kuze kungenele amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walindawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ngokuletha inkampani eqatsha abavela kwezinye izigaba zelizwe kuphela.
Inkampani they will go ahead because I spoke to the management ukuthi hayi council were giving a go ahead to employ aba locals to be general workers.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni eyamtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnankagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnankagwa bese saba ukunqotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selisuse imigoqo ye lockdown kuthi ele South Africa selehlise izinga lalimgoqo laya kusigaba sakuqala i level 1. Ngakwelinye icele eZimbabwe lona lokhu livalile imingcele yokungena kumbe ukuphuma elizweni ngezimoda. Umongameli Cyril Ramaphosa wazise ngokwehliswa kwezinga leli izolo ebusuku esithi ilizwe seledlule isimo sengozi njengalokhu kade sokuyikho kona ngoba amanani ababanjwa igciwane le-coronavirus esehlile kakhulu. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
I-South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ubungozi obukhulu okade bukuzinga lesithathu elokuhlaselwa ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa ilo mkhuhlane we Delta variant ye-COVID. Ngalapho ekade kutholakala abantu abanomkhuhlane abafika inkulungwane ezingamachumi amabili ngosuku, kanti ke namhlanje izibalo zilapha nje kuyinkulungwane enamakhulu ayisichiya galombili 1800 okukhomba khona ukuthi cha ngathi sokungconywana. Kanti ke futhi njalo iSouth Africa ifuna ukuvuselela ezomnotho okuyikhona okumqoka ukuze abantu bayo bathole imisebenzi.
Kuyini osokusenzakala phansi kwemigoqo ye level 1?
Okuzokwenzakala ku level 1 ukuthi abantu imibuthano eminingi isizokwazi ukuthi ivumela abantu abaningi kusiya kwinkulungwane ezimbili kwengaphandle, kanti ke kusiya kumakhulu ambalwa ukudlula la kade bekiwe phambilini, okufana nokuthi laba abanye sokufika kwamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu ukudlula le ekade bekwe ngaphakathi kwezindlu, okusho ukuthi kuzoba khona inguquko. Kanti nalapha abantu basagqugquzelwa ukuthi baqhubeke begqoke ama-mask njalo babheke ukuqhelelana. Kodwa ke imbuthano kusho ukuthi singathola amanani amaningi abantu okuzovumela njalo ukuthi imikhankaso yezepolitiki njengoba iSouth Africa siya kukhetho olwamunicipal ekupheleni kwenyanga ezayo, kusho khona lokho ukuthi lokho sokuzowenza ukuthi kube lula ukuthi amaqembu azombuthazwe athole ukukhulumisana nokukhankasa ebantwini.
Bayalandela na
isiqondiso zabempila kahle
esikubonayo kakhulukazi ukuthi abantu bona bayazama ngempela ukuthi balandele imigomo ngoba bewafaka njalo bewaqoka ama mask kanti ke akulula emalokishini ngoba abantu emalokishini imisebenzi abayenzayo nezinto ezenzayo zenza ukuthi mhlawumbe kungabilula ukuthi bawaqoka ama mask mabese emalokishini ukwedlula mhlawumbe mabese emadolobheni behamba kodwa mawungabheka emadolobheni ezitaladeni kumbe nje emsebenzini uyabona ukuthi bona abantu bayazama ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengafuni ukuzithola sebeboshiwe ngoba abantu befuna ukuthi bakhankase kumbe bafunele imuli zabo lokho okungathi okungahle kuziphilise
umnumzana Vusi Muzi Sibanda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ingqabanqoza eCountry Park edolobheni lakobulawayo kwaze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walendawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ukuthi kungani evumela inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha iklinika endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMatepeleland umnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi bananzelele ukuthi izisebenzi zaleyo nkampani azenelisi ukukhuluma indimi zeMatepeleland njalo izisebenzi bezidinga indlu yokuhlala zindawonye kukanti zisiya ngaphandle egcekeni
bathe sebabuyile laphana babuya bafika bafaka izinto zabo bengalani zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu so okukhona ukuthi thina izakhamizi sise sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sukanini lapha elokuzeni endaweni le ngabe senza into ezinje so njalo labantu abethu abasebenzi khonapho thina liyabuya livela khona leHarare libuye lifike lizosebenza abantwana bengasebenzi asisemasela khonapho kade sasesilawo maningi kakhulu ayizwayo khonapho ukuthi abakhathi abantwana bakhonapha ekubulawa
Ubufakazi libuthole ngapi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni
lokho sikubone ngokuthi babuye nemota babuya bafika babathiya egcekeni lapha kade besebenzela na bageda lapho abafana labana bathe sokuntambama basebeswela lapho abazahlala khona basebechaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngapi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala abanye abantu basebancedisa abadinga indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona bahlala ndawonye khonapho bechazile ukuthi bona bavela eHarare bonke umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibe ukukhiphetyani bevele bemelele ukuthi kuzoyakhiwa kuyakhiwa iclinic so kungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ozocenta utyani asuka kade ibhasi esuka khonale afuke azofika khona lapho eduzane ukula abantwana abatshona bethova amakhaya khonapho kade kulabantu abaningi kade bethinga bonabo izakhamizi zona bezezinye
libaqondile lakhuluma labo lokho bekhona besebenza
baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibizelo omkhulu wabo ukuthi uyazisela ukuthi kathi abantu laba babuyenjani lapha bona basebesima ngaleso khathi basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokho engikhezi nafana basokuthiwa abantu basebe kuyathanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nazo ukuthi thina singasebenzi basinele abadala bekhulumele nabadala ngesisebenzi bona ngokwabo yena bahlele wathi kababuyele so asikwazi ukuthi isizathu kuzahamba ngokhansela ukhidwe yini ukhanya uvumelana labo ukuthi izakhamizi zizilo ngokuthi zibathe ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abakhiphe kabuyeni kumele ukuthi basebenze yena uzathi next trip uzabona ukuthi bayenza njani uthe yena ngiyokhathaya yena ngiyokudinga abantu bekubekube ukusebenza phambi kokuqala sizama ukuthi sithalele kabantwana kule yinye contract enye layo okuthiwa yimasimba iduzane kwe-dump site engozi ngalo
lo ngumnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi Sixoxe lomnumzana Mujuru othi ngempela inkampani esebenza eCountry Park ivela eHarare njalo ubize amapolisa ukuthi avikele izisebenzi ngoba zimchayele ucingo zamazisa ukuthi sezesabela impilo yazo. Umjuru uthi laye uyayisola linkampani ngoba bekufanele iqatshe izisebenzi zakobulawayo kodwa izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola ithenda.
Okwenzakala ukuthi company leya win ithenda kuthiwa yi-manifest construction company. It's based in Harare. Kunjalo ama residents they went to the site but no sifuna umsebenzi. How can people from Harare come here and start doing umsebenzi kanti kobulawayo akula ma companies yini? So you must stop working at this, otherwise I'd retire. So I was phoned, passed by the police station, and the Tatama police rushed to the site. But I saw one of the guys who was involved. And then I spoke with the management of this company. They cannot bring people from Harare to be general workers. And they were in agreement with all general workers will be from Country Park, except for skilled manpower. So back then, there was some residents who died. No, it's okay. It's one of the animals that we are. The main power from Harare abantu abasebenzi
ngezenye indlela ubulwela izakhamizi ukuthi ngempela kufanele kusebenza abantu balapha.
Yes,
kuzathiwani ngecompany le?
Company they will go ahead because I spoke to the management ukuthi hayi councilor were giving a go ahead to employ our locals to be general workers. But I know if it's like that, it's okay. Already bathethe two guys who are locals konapha epompini around the bomb. They are yet to employ another 15 from the locals. So this was a clear land. When they start constructing, they want 15 guys. And that in the upil long kumela is all. The reason why the police have been born with about the banana maybe. But at the same time, so I thought that I should call them up also to tell them that everything is in order. Being a tool. Actually, the locals are supposed to protect these guys. They are bringing development to our community. And it is us, the community, who are going to benefit from this clinic.
Kodwa lokho kokuthi nxa besenza imisebenzi emncane njengama-general hands, kumele kube ngama-locals. Yiwo yini umthetho? Bona bakho yini ama-locals abalamakhono okwenza umsebenzi ophezulu?
Now, in case they want builders, they will consult me. They advertise kuma community groups bangaba khona baza ba employed.
Kodwa likhulume kuhle yini lazwisisana lezakhamizi? Kungani kube khuluma okunye lina lichasisa ukuthi belani belifuna ukuthi kuqhatshwe abantu?
I engaged to Piri ngokwakhe. Actually siyazana kakhulu. Athi hayi Piri, isitanza usithethe is wrong. You were supposed to first consult me as your counselor. Ngiweze ngitshela ukuthi what is the position about employment. Masista hayi khona the counselor empambanisile.
Lo ngumnumzana Kidwell Mujuru, ukansela weCountry Park kobulawayo ekubandla lezanu PF. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni emtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela uMnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi. Owake waba umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo eloba ebulenjini enkundleni yokuxhumana iTwitter uthi uMoyo wazama ukunika uMnangagwa izicathulo lezi embuthanweni owenzelwa eKhwekhwe kanti uMnangagwa wayeselodletshana lweqhinga likaMoyo wamxotshela kachana ukuhlaziya udaba lokuthi kanti kungaba kusenzakalani kwezombusazwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa nguMnangagwa bese saba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleli ya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kweleZimbabwe. olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lifane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe isifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuziyimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe. Lokuthi abalutshontsha ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani. Abejoko, iZEC, bencedisana lamasosha, lamapolisa, lama-CIO, lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo. Ukuchazile uJonathan ngakho, bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokuyana kungezelele uhlupho ke kubo abeZANU PF balindele abaphikisa ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokho abajwayele ukukwenza.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ngani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya?
Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume la ngaye uZaphu. Kuyasinda ke kuyehlela njalo kuZANU ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwemiglens leMathebeleland labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe sinambiyeni lezinye inhlobo nhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobunengi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuZANU PF lomphathi walo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenga okwenzakalayo phakathi kwaZANU PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la iZANU PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela beNews Walks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama-province em-endosa, emxhasa, ikhona impikiswano engaphakathi. Ngakho-ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023.
UMnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi ecubungula izombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende awebandla leMDC Alliance aqotshiswa kuleli dale libandla leMDCT azaphiwa impentsheni engamadola eMelika angamachumi amane, $40 kuphela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uze wavuma ukuthi imininingwane yamangcwaba ayimanga kuhle kulandela ukutholakala kwesidumbu engcwabeni elalimele libe ngelomunye ubaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7 okhulumayo nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Hayi, siyezwa siyezwa indaba eziphumayo kustudio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo irongo. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Bona bagijima bekuZANU PF beqeda kube ngabangane, bebuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MP MDC Alliance abayazi into abayifunayo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayatshintsha bengene ebizweni, kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe, baphazamisa kakhulu ngokungabantu obekufuna ukuthi kususwe vele leparlamenti. Ngiyajabula le audio uma engafundi.
Salibonani, salibonani bakithi basakazi bethu be-Studio 7. Siyalizwa bantu bakithi, liyasakaza. Linjani boZulu khona ngapho? Labo kantemile. Hayi madoda, liyawutshewa umsebenzi, liyawutshewa uyezwakala. Kuyazwakala, siyavuma. Kule ndaba madoda engifuna ukukhuluma ngayo lapha kandoda lo othi yena ungumthakazi Republic, umqondisi umoya. Uyabona ubaba lo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyiwuye, ngangiza kwenza ukuthi ngiqale kuqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi, ngiye ezinduneni zonke zesigaba seMandebeleni, ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwalo, ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besiNdebeleni yalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile, libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile, ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje, ukhona lwana watajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye nalo umqondisi uza kuthola akufunayo, azithulele zwi, alishiye lokho lihlupheke. Ake likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo, ngoba kayibusi kahle. Litshiyane le ntozeni lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona, lo liNdebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngalitshela iqiniso mina, abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina, ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni, angapha amanguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle, libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi we-Studio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngithi phana kulolu COVID, mina igama ngiwu-Godfrey wakhumalo, ngizala eLubane. Msakazi, udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi, kunini i-MDC siyivotela iwine besuke bebaleke omongameli, namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka, ubaleka kanjani? Bona babengabaleki, bebaleka uRobert Mugabe. Namhlanje ngeke sikhuluma kabi, sicela ehlukane lebandla lethu le-MRP lizame nalo. Bona sibanikile ithuba, behlulekile, manje bayalwa bona bodwa abangamagama. Abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele, bona uzohlala kube nini lokhe elisekela lesikhulume se-MDC, engabi nguye oyi-first spokesperson we-MDC. Uzohlala amaNdebele ebandlozi benini? Kaziboni thi naye u-MDC uyabandlululwa, wayeyindaba yena engazanga waba ngu-spokesperson we-MDC, first spokesperson. Uzokhuluma kabi ngoMqondisi Moyo. Asithandi indlela okhume ngayo, sithi baba ukhulile, sicela uhloniphe njengoba sihlonipha le-MDC. Siyayihlonipha i-MDC yenu, lathi hlonipha iqembu lethu le-ARP, lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela, cause lehlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapha elikhona.
Hawu, ngiyalibingelela. Linjani bonke balaleli be-Studio 7 lo, labo bonke abalaleli ekhathesi? Mina ngingumoyo lapha, ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo, umoyo lo uthe yena ungu-chairman we-province yamaThekwini South, lami ngisemaThekwini South, we-MDC Alliance. Moyo, ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa ke ubukampeni akuhle, ukampeni elimthwakazi, ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi lithatha limnotho yethu e-Bed Bridge naphi ngaphi, konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le othi wena ihanjise eHarare isiya kuzanu PF. Layo uchamisa lo othi wena ukuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le Harare isiya khona le Harare kuChamisa ukanti ke wena khuluma iqiniso liqondile unxa ukuthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le kayibe nginotho yakomthwakazi landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC MDC lezanu into yinye Harare Harare wako wabona ngapi iMDC lo deputy weshona iZanu PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngapi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare
ngiyabingelela ngiyabingelela kustudio 7 siyabonga uhlelo olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlelwa so hayi ngiyabonga ukuthi lati sithole ukukhuluma nokubhodla uyabhodla kancane loba into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuze idla ngento ongayaziyo ukuthi izalunganini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-1 and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithalwe enkaya esigabeni segwitshi ngibonga lo baba obekhulume khuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-1 ngiyambonga lo baba lati egwiji laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokunganiko kwakhe mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-1
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Joe Biden elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingayi emsebenzini likhanya lisebenza ngoba kubikwa inani labahlatshwa okwakuqala seliqansa. Ngakwelinye icele, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus libikwa lisehla. EZimbabwe, inyathelo elifanayo alemukelwanga ngabaningi. Sixoxelo landela izombusazwe kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani leli nyathelo lokubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe lisebenza kwele Melika kodwa eZimbabwe lingamukelwa.
Eqinizweni sibili nga ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda chisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni yona ijekiseni yakhona ikhona ijekiseni yakhona imahara sisebenza sonke lalo muntu uyabuya yena kahlabanga uyafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abe lokho ekhwehlele phefumula izinto zakhe khona abazone ezokungahlatshwa hayi mina lapho ngangivumelani lakho lapho kungangcono abantu bonke bayemsebenzini bahlabe bahlabe ngoba anti uyabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abajize laphana ugcina umsebenzi ungazahambi kodwa ke nxa abantu bevumelani ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe kuvikela abantu bonke ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo
ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezitshiyene
izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ye ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya ngingahlatshwa ijekiseni ngiyathi lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje kunje kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi angithi le pandemic le pandemic asiko ukuthi ngumkhuhlane ukuthi wakhona lapha lapha I pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ukuthi ngokukhehlela nje ukuthimula nje sokuhambile okwinto okukhona sekuthinta abantu abaningi nxa kuyikuthi wena vezo ubambile yikho ke kuqakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze lapho ngoba into yabona sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini sichitha isikhathi eside many hours lama workers ethu laba bangama workers ethu dani isikhathi esisichitha silemuli zethu
umnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo amazwe angomakhelwane ayekethisa imigoqo yelockdown eZimbabwe lona lokhu livije imingcele yalo kuqhamuke ingxabangxoza eCowdrey Park kobulawayo phezu kodaba lokuqatshwa kwabantu abavela phandle kwezigaba zeMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto elithukela.